ngithanda umdlalo wembatho wokuqala, ngithanda ukubonga abantu bembatho ngokupromotha or ukusponsor ikhaphe njengaleyi. Indlela le draw yenziwe ngayo, hayi, iyathabisa kakhulu ngoba itshengise lokho abathi ngesilungu ukubhalansa amathimu ilizwe lonke. Ngakhala nxa iDynamos versus Haumine, i-big game enkulu futhi leyi, iCaps versus oChickening, i-Islanders versus iBuffaloes, le-RCT1 nje ayikukhulu. Umdlalo wakhona uhambe ilizwe lonke, wonke umuntu uzabe lesikhathi sokuthi abukele i-semifinal le.
Iqembu le-Dynamos lithi likhangelele ukuyithatha inkezo le okwesithathu, ubone ngani amathuba ayo anjani?
Lokho mina ngibona kuthiwa yisifiso sabo, ukukhuluma kwabo, kodwa ngibe kunanzele ukuthi iHaumine le ayisothimelula. Itime eqine kakhulu, babophe zigcine ngoba xa ukhayela umdlalo wabawudlalile wange bedliwa 4-2 noma yini nje ngenzakala bedlale iHaumine futhi bengaphuma bengahlala bekhona. I-draw leyo indlela eyenziwe ngangithande kakhulu, ethi amathimu ngakhangela i-lead ukuthi ithimu zimi njani, anti iDynamos iphezulu ilandela i-Highlanders iNaga City Settlers yaphansi. Bathethe iithimu eziphezulu bazenza ukuthiwa yikusida ezingu-4 bazibeka esayidini eyodwa, bathatha lezi ezidlalanayo ngaphansi kwazo ezingu-4 bazibeka kwenye ingxenye, basebedobha-ke from ngale bafika ngapha bafika ngapha. So ngibona kwenziwe kuhle kakhulu loko okwenzakeleyo. Ngingakhangela ibhoso lapha, ibhoso ngabopha zithine ukukhanya ngani kuthiwa hayi kwehlile esifuleni la, kungani kungcono kakhulu kubhoso ikakhulu ingaphiwa phela livenye okuthiwa ingcono kungathiwa ukuthi kuyo mtali. Kathe sihambe iyahambe emtali yayileti iyadlala eBuffalo, izaphindephinde nabo futhi kuliyani ivikela ndlelayo. So kuzokumele ukuthi sibone ukuthi ibhoso le yabopha zithine. IDynamos la ama-chansi lawo sibivi hayi chancane, kukhanya ku-right kakhulu khonapha. Lapho ngani kunzima khona bo-RCT labo-wange labo-chickening nabo-caps ngaphakathi. Kodwa la i-caps ungayinanzeleli ilama kungani kule kukhuluma ukuthize ama-players aya-strike kwenzakala lokhu, lo coach wabo namhlanje uthumeza ukuthi abaholi badlala ezishini kungenalutho, la ingaba ne-problem i-chickening ingaphuma futhi khona bani.